Ele Zimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe International Refugee Law. Kulezi phepheli ezingafika inkulungwane ezingamachumi amabili lantathu eZimbabwe, njalo ezifika phose inkulungwane ezilichumi lasithupha zisetongogara refugee camp. Ukuziphepheli lezi, iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo. Abanye bavela eMozambique, Burundi, laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume lesinye isiphepheli esihlala kule inkampa unkosikazi Naomi Mbuyi okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed into society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kule ndawo lapho abangixotsha khona kuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphephele esikhulumele Studio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Hayviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugee youth that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezulu kokugcina kanye lokuqhakatheka ukuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kulemidlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara refugee camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu unkosikazi Mercy Bima uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
When refugees are included in decision making processes,
sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa eWorld Food Program, leUnited Nations High Commissioner for Refugees kanye lamazwe agoqela eleCanada leleMelika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa inkampa yetongogara umnumzana Johannes Mhlanga ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama-passports. Umnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza lenhlanganiso yeWorld Vision esebenza leziphepheli zasetongogara, ukhulume leStudio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongogara refugee camp zile misebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi lengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekholijini le-National University of Science and Technology, umnumzana Methuseli Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
IZimbabwe kwenzayo khonoku kuyinto enhle, kugcinwe abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamele ke sithemba bayancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizimisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga leWorld Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseTongogara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mudzingwa.